ama budget singafaka ama council angafaka ama budget abo bona bayawahlalela ngenye umnyaka noma bawale abantu bagcine i-council zingasebenzi siyakwazi lokhu ngo 2013 uthombo ngesikhathi sikamgabe lo mnangagwa wasikhipha wakhupha izikweledi zabantu namhlanje i-council zonke zase zatshona emadakeni ama-appointments ama-top executive council njengama-town clerk appointwa nge-influence ka-minister baxotsha uJames Mthole sisuke lapho izindlu ziyadilika manje kwenziwa yi-minister we-local government and devolution to say ukuthi bona basebenza nama-top officials awe-council badilize undabaningi mangwana umi-secretary for information kwakhupha i-Twitter la ku-Facebook esithi hhayi uzabhidlisa yona i-council ye-Harare sinqaba ama-mayors yiyo sithi ingamathethula negalasithunzi just ceremonia yikho ke umsebenzi wonke wenziwa yi-town clerk lo minister we-local government bona sebezenzela amandlwane besenza kuthiwa i-devolution bengafuni ukupha amandla izi-provincial councillors awakho minister kuphela ozenzela lama-top officials ezanu-PF
manje lokhu elikunikayo esingathi ngama-recommendations ngesingisi khona kungancedani
sifuna futhi i-Urban Council Act ihambelane le-constitution uzabona ukuthi kathe sebe-amend i-constitution bangaka-implement konke lokhu kutshengisa ukuthi vele abafuni ukuthiya ama-council azisebenzele sifuna ama-executive mayor bazidingele i-staff sabo esinonileyo esifundileyo somkanjo hhathi ukuthatha ama-instructions ku-town clerk yena u-town clerk ethatha ama-instructions ku-minister of local government yikho ke konke lokhu yikho okwenza umbhedo lokubhidliza amadorobha ngoba bayakwazi mhlophe ukuthi izanu PF ingake yawina khathesi yethe sile 32 out of 34 councillors loku sixotshela abantu bethu bayarikhola abantu iba-interpreta i-supreme court judgment ngenxele befuna ukubhidliza khathesi akusela ama-councillors akusela councils sokubafuna ukwenza ukufaka ama-commissions abo sifuna ama-reforms i-Urban Council ihambelane ne-constitution i-devolution yiyo enkulu baxotsha umgabe besithi umgabe kalandelani i-devolution ngesinye isizathu.